Omunye wabakhala ngesimo esibi somnotho welizwe ngunkosikazi Britis Banda ohlala esigabeni seJimila eJolojo.
Ngimeli Jimila lapha bakithi siyanxusa shuwa abazonceda ukuthi nxa belalo bebe bezosisiza shuwa ilanga esikhangalane nale Jimila liyesabeka. Lenyoni zangena zaqeda emasimini akulalutho. So besicela sibile abazonceda ukuthi basincede ngokudla ngoba hey ilanga letshisa okunye okumangalisayo zihlobo zikamlimo. Kunzima shuwa kulapha.
Uyakhala njalo lo mnumzana Jeffrey Juma ohlala esigabeni lesi.
Uhlupho silalo kulezi nsuku luhlupho lwamanzi, uhlupho lwamanzi kukhwamalele sibili. Izibhorane ayazenelisa abantu kanye lenkomo. Kodwa siyazama ukuthi abanye bekhepha idliva ngale ngemfuleni kugwayi ukuthi kunathiswe inkomo, kodwa heyi hayi uhlupho lwakhona lukhulu kakhulu sibili, njalo futhi la manzi vele ayatsha tholakali. Lezi nkomo sezingenelwe imikhuhlane lapha, hhayi hayi ziyafa inkomo, ziyafa inkomo, ngasikwazi ukuthi kungabe kuhamba njani. Ngasizike zafa lapha kumakhelwane ngabona sezikwane zakhona 5. So hhayi besicela sibili ukuthi nxa abantu be-vetinary bengasondela eduzane bezama ukuthi bencedise kulokho. Okunye bantu indlala, ilanga liyatshisa, liyatshisa ilanga, akulalutho lapha eziphaleni lapha. Nxa bekhona la bazoncedwa ngabasondela eduzane beke bencedi itsholotsho.
Umnumzana Daniel Nxumalo laye uthi badonsa nzima esigabeni sebubi.
Impilo inzima kakhulu kwabanye abantu. Kulabantu omakhelwane labantu ewadini obabona ukuthi bathwele nzima. Ukudla, abantu baswela ukudla, ukudla akukho, abantu balambile. Kulabanye abantu abatshona ilanga bengadlanga, bebhajekthela ukuthi baze baye kudla ntambama ngoba beseva impuphu. Sibe sicela ukuthi ma kungaba loncedo losizo olungaba khona olokuthi abantu befinyelele ukudla. Njalo kule ama-villages achiyechiyeneyo aswela amanzi. So kuleyo ndawo eswela khona amanzi sokubangela ukuthi abantu babe lomkhuhlane wesihudo ngoba bengela manzi ahlanzekileyo. Kule village uficisana ukuthi ilesibhorane esi-1 but inkulu kakhulu. So sebenatha amanzi awemaphithi, banatha amanzi awemfuleni, amanzi angahlanzekanga. So khonokhana sokubangela ukuthi sizithole sesingani siba phakathi kohlupho olukhulu kakhulu njengewadi.
Ucela ukuba uhulumende angenele ukuze abantu bephile ngcono.
Cela ukuthi lezinye inhlanganiso kumbe uhulumende ma kunga engakwanisa ukuthi ancedise abantu abanjalo. Bancediseke abantu bebubi district ngoba kulodubo kulezinye indawo izulu alizange lana.
Kasenelizanga ukukhuluma lomphathintambo wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo owe watshela uzulu ukuba bazama ngamandla wonke ukuthi belungise okuhlupha abantu esabelweni lesi. Wathi okunye abakuzamayo yikwakha idamu elikhulu elegwayi Shangani Dam elinakho ukusiza abantu abaningi kuleyo ndawo labahlala kobulawayo. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngoGibbs Dube.